kusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba lenhlamba eziningi ezenzakalayo ukuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lalo umthetho ofakwayo kusitho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo kathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphephisa lingelalutho njalo futhi ububa khona ama-NGOs amane abesebenza ngaphansi kwale indaba ye-high court okuthiwa yi-trust abe-resize trust manje kathesi kufanele babuyele ku-PVO okuzenza ukuthi nxa usubuyele ku-PVO uminisa uselamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayicithe atuleke asafuna ibe khona so ibunzima obukhona kusitsho ukuthi ama-NGO amaningi azehluleka ukubana asebenze ngoba aza kuvala kodwa sinazeke futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama-NGOs layo yabencedisa ukubana afundise labo bantu so sesiphakathi kohlupho olukhulu nxa ingaziphumelele isayine ibe ngumthetho leyi i-PVO bill.
Kwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabi ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokwenza kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi engxenye lababemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphendlela esibone ngathi ingasebenza kodwa kuhlupho futhi esilayo lesa sikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze-ruling party eyiyo ibandla le-ZANU-PF elibusayo khona kuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosele indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezizathu ezibambeka sokuthi kungafaki why kungafanelanga ibe khona kodwa ukugcina kuphuthile kodwa engxenye akulanto ehlulayo okungayisi kufaki kuphi bese wengathi ngaba kuhle ukuthi kuzanywe ukuthi khona okulungisiswe ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabi ngumthetho ngoba uzenza abantu abaningi beZimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale i-PVO bill lokunye vele okujwayelekileyo ukuthi nje abantu labo bavunyele ukuthi eZimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo loko singathi nayi-peaceful march abantu betshengisele ukuthi hayi loko asekuthandi khonkhwana yikuthi izifiso zabantu zaziziwa ngurhulumente zicace kungakhanya ngathi into kabani kodwa abantu bangakwenza lokho siyakholwa into engxenye singakwenza khona oko kube kaningi uhulumende engananzela ubana le nto abantu abayifuna alandele kodwa ikakhulu layenale ukuthi kuyesule emakhothi kuzama ukumiswa.